kwababili laba kukhanya ngani umnangagwa ngiyedo zabe engani uyaziwa njalo ukhokheli bakhe bubonakala kwabanye abantu. Ngibone ngani mina uPresident Mugabe wehlulekile kakhulu ngokuthi avele ayenze umnangagwa umsekeli wakhe khona kulokuthi abantu bakhala ngokuthi umnangagwa ufuna ukuthi athathe isikhundla lesi nxa uPresident sesisukile kusisikhundla. Kuze politics ngibona kwenza kube nzima kakhulu ukuthi yena alelokhu ekhanye ngumuntu osebenzayo ngesikiwa sithi we have a dark horse ukuthi vele udala society is a regent president ngoba phela umnanga kodwa ukhanye ngani konke okwenziwayo kwenziwa akufunayo. Isikhundla sikamgcini sihlalo ngibona ngani mina sikhitshelwe nje khona lokhu ukuthi upresident ubengafuni ukuyangisa kangako umgcini sihlalo ekade khona wasesithi hayi sizakwenze ngani asisekho isikhundla lesi ngoba phela singabuya sibuyiselwe nje loba yisiphi isikhathi. Ngakho ngibona ngani wehlulekile kakhulu kuma-appointments awenze namhlanje awezani upresident nxa kuyukuthi sikhangelele ukuthi indaba yakhe ye-succession iqhubeka phambili siyangaphi njalo ukuthi ubukhokheli bakhe bungabe busaqinile kutshengisa ukuthi akasazithembi wefanele amjiye umnangagwa ephandlazanyana ukwenzela ukuthi ilizwe livuseke kahle.
Ngokubona kwakho sokuyikungena esikhundleni kukamnangagwa lokhu yini kumbe singabona kusiba lenguquko?
Kukabili nxa kuyukuthi kukhona okungenzakala kupresident unforeseen circumstance mbone ngani kungacina kwenza ukuthi umnangagwa athathe isikhundla eqale ngokuthi ngupresident kusuke kube zima ukuthi akhuthwe kusi sikhundla lesinxa yokuthi yena ubone ngani ngeke aphumelele. Kukanti-ke ngabe kuwamazwe amazwe ayenza esingathi abuswa ngedemokhrasi mbonani kusuka kube zima ukuthi umuntu osenziwe u-vice president abuye abuse ngoba khonokho kuyamkhipha amandla uyabe khanye ngani vele ungaphansi komunye umuntu njalo ukuthi isikhundla sithathayo umnangagwa isikhundla ebesilo Mrs. unkosikazi Mjuru okhithwe ngendlela eyangisa kangawo utshengisa ukuthi yena la usifake esikhundleni esokuthi angayangiswa loba yisikhathi bani khonokho mbone ngani sokwenza ukuthi isikhundla sikamsekeli kapresident sibe ngesiyeke esingakhangelela ukuthi siqakatheke kangako